sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngomvulo omhla ka 22 kuMabasa 2019. Ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Lokudama kakhulu ngokulahlekelwa ngabantu ngengozi elinje. Siyakwazi ukuthi ingozi ezinye lezi zingavikeleka zingazikhona. Impilo yabantu iqakathekile. Abatshayeli bemgwaqweni kufanele balandeleke.
Kulabantu abalitshumi lantathu abafele engozini yomgwaqo ekuseni namhla ngemva kokungqikilana kwekhombi lemota encane yohlobo lwe-Honda Fit duzane le-Headlands.
Sibesilalo kubulawayo ukuthi amakhampani akubulawayo amaningi avala. Manje ukuthi avala kuphelelana zila makhampani amanye aye-headquarters eHarare laphelafuthi kobulawayo ayevala ngapha kobulawayo esalethu seHarare. Khonoko lawo kuyadingisa ukuthi ingxenye sokungenza abantu bos abakobulawayo kakhulu babe lokudonda.
Inkampani yeZimbabwe International Trade Fair ithi asesemaphethelweni amalungiselelo ayo ombukiso wokuthengiselana oqalisa kusasa usiyaphela ngomgqibelo. Iningi labantu abathinteka kumbhuqazo weGoground bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele axolise ukuqala iCommission yeNational Peace and Reconciliation Commission ingakagebhi amathambo abalabo ababulawa kulesi sika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Kunabantu abalitshumi lantathu abafele engozini yomgwaqo ekuseni namhla ngemva kokungqikilana kwekhombi lemota encane yohlobo lwe-Honda Fit duzane le-Headlands esigabeni seManicaland. Ikhombi le ibikwa ibithwele abazalwane benkonzi yesipostoli bevela kumbuthano wePhasika. Abalimeleyo bedlula itshumi lasikhombisa njalo bathalele esibhedlela esigoqela esemarondera lesePharirenyathwa. Ngokutsho komsakazo we-ZBC, kulamapostoli alitshumi lane atshone kule ingozi yemota njalo kuviki edluleyo ewetha ngemva kokutshayiswa iroli ezimeleyo eceleni komgwaqo. Ingozi yanamhla yenza inani labafele emgwaqweni ngekhefu lePhasika lifike kumatshumi amathathu lanye i-31. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthe abangenelisi ukukhuluma ngalingozi ngoba obesemfeni. Umuntu ngameli inkomo we-Studio 7 uxoxe lomeli webulayo East edalele ePhalamende umnumzana Ainos Nyoni yena olilunga njalo lekomithi ekhangelane lokuhamba kwezimota.
Okokuqala lokudama kakhulu ngokulahlekelwa ngabantu ngengozi elinje. Siyakwazi ukuthi ingozi ezinye lezi zingavikeleka zingazikhona. Impilo yabantu iqakathekile. Abatshayeli bemgwaqweni kufanele balandeleke.
Njengekomiti yedale lePhalamende ekhangelane lokuhamba kwezimota, kuyini elikwenzayo ukwehlisa ingozi zomgwaqo?
Njengelunga le-Committee of Transport sina sisebenzelana lamaqembu atshiyeneyo transport ikhangela indlela ezinga-introduswa ukuze ama-accidents abe malutshwane emgwaqweni lapho. Okokuqala, sasike saxoxisana le-Ministry of Transport sasilista ukuthi nga imota lezi ezithwala abantu kube lama-devices okuthiwa ngama-speed limiters ukuze zinga-overspeed emgwaqweni la. Ngoba siyananzelela amabhasi wona la lemhlobo yabe i-speed limit amabhasi ku-highway la ifanele ingadluli 80 kilometers an hour. Kodwa uyabona ibhasi zijama 120, 140 imhlobo layo ifanele ihambe nge-speed esifanele. Sibuye okwesibili indlela abatshayeli abafundiswa ngayo. Kukhanya ngani abanye bakhona bathola incwadi zokutshayela ngendlela ezingayisi eruption ekhona ku-CID. Indlela ezinjalo uyabona ukuthi udriver wakhona kathe i-accident esikhuluma ngayo owe-Honda Fit somchova engenye omunye wakhona khonapho kaqedisisi le mthetho yomgwaqo ukuthi kufanele umuntu ayenze so ayenze so.
Amapholisa athi ezinye zengozi ezibe khona ngaleli khefu bezibangelwa ngabatshayela abatshayela bengelalo unanzelelo, kanti njalo bakhona abanye abatshayela abadale ingozi babulala abantu babaleka esingathi ngama hit and run. Uthini ngalokho?
Into embi kakhulu leyo. Uyakwazi ukuthi ngesikhathi lesi sekhefu abanye abatshayeli batshayela bedakiwe, okuyinto enza ingozi zibe emenge emgwaqeni. Amapholisa ngathi mina kwamanje abala equipment ekwanileyo eyenileyo ukuthi benze ama-breathalyzer test emgwaqeni. So kuqakathekile ukuthi uhulumende akubone ukuthi amapholisa ayathola i-equipment efaneleyo.
Umnumzana Ayilosinyoni ngumeli weBulawayo East edalela ePhalamende njalo kukomithi yaleli dale ekhangelane lokuhamba kwezimota. Inkampani yeZimbabwe International Trade Fair ithi asesemaphethelweni amalungiselelo ayo ombukiso wokuthengiselana oqalisa kusasa usiyaphela ngomgqibelo, njalo inani lamankampani azaphatheka likhuphukile lisuka kumakhulu amane lamachumi ayisitshiyagalolunye lanye i-491 lisiya kumakhulu amahlanu lamachumi amathathu lambili i-532 lonyaka. Isiphathamandla salinkampani unkosazana Ruth Ncube ubikwa isithi ngesilinganiso sekhulwini amankampani avela eHarare yiwo athethe indawo eningi e-55%, awokoBulawayo 25%, avela kwamanye amadolobho 15%, njalo awaphandle kwelizwe 5%. Umongameli Yoweri Museveni we-Uganda ukhangelelwe ukuvula lumbukiso ngokusemthethweni ngolwesihlanu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla seBulawayo Progressive Residents Association kanye leZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Ambrose Sibindi.
Well, esingakunanzela ukuthi sinanzelile trade fair ngamathuba esezaba lawo, kukhanya abantu bebephithizela lamhlanje amakhampani atshiyeneyo ikhanya ifaka abastense ukuthi babukise impahla zabo. Kodwa ke singakutsho ukuthi ungananzela kakuhle okwenzakalayo, sibona ungathi ngezomnotho welizwe kungenze ukuthi umnyaka lo engcenye abantu abazenisubana bavakatshe le-trade fair ngishizakhamisi lapha kungenza alinumber zehle ziye phansi, kungayisho ukuthi abafisi ukuya khona kodwa uhlupho kuyikuthi abantu abalamali. Njalo ungananzelela ama-statistics asitshengisa ukuthi amakhampani amaningi ahambela bana esiyabukisa ngamakhampani avele eHarare. Kusitsho khona kuhlala sikhuluma ukuthi ihlupho esilalo koBulawayo ukuthi amakhampani akoBulawayo amaningi avala. Kwathi utavala kuphelana nje amakhampani amanye aye headquarters eHarare laphela efule futhi koBulawayo ayevala ngapha koBulawayo esale seHarare. Khona kodwa kuyadengisa ukuthi ingxenye sokungenza abantu phose abakoBulawayo kakhulu babe lokudonda. Usungamangala ukuthi ingxenye abantu abaningi abangakunokuvakatshela e-trade fair ngabantu abazela outside koBulawayo. Kodwa generally sibona ungathi nje abantu babhizi bayalungiselela ukuthi into zihambe ngendlela yakhona.
Imbukiso enjengale iyake ichiye idolobho lakoBulawayo selingcono yini?
Okuliqiniso ukuthi iyalincedisa kancane kubusiness, especially silo abantu bona abamahotela, abantu bamalodge. Isikhathi esiningi ungabhoda isikhathi se-trade fair uzama ukudingisisa, uyathola indawo lezi azilani ndawo, ziyabe zigcwele. Njalo futhi unganazela futhi kwenza abona abantu esikhuluma ngabo labo bathatha i-advantage yomumo, uzathola ama-rate abayaqanza, uyathola sukela isini zakhona sesabeka. Uzothola abanye besehlala kuyahlala emahoteleni sebesezindlini zabantu, umuntu afika akhulume lo muntu wendle ukuthi hhayi ngicela ukuthi ngawo la ma-stay bedroom lale endlini yakho ngikubhadale, ngenxa yokuthi ama-rate angale mahotele balodini abengavumi. So-ke okuyiqiniseka ukuthi hayi i-business yena izazama ukuthi iphike la bantu bama-restaurant labokudliwa khona. Sibona ungathi abantu abaningi kuza banyetha waleviki. Usithi ukuthi o-business mina abahlakaniphileyo sokufanele babone ukuthi bayazama sibile ukuthi bazama ukuthi into zihlale zikhona. Kodwa sibile lowo empahla ezithengwa isikhathi esiningi kukalutshwane ukuthi ubone kuphika kuhle. ekudleni yes kuyahamba emahoteleni kuyahamba
ngezinye indlela lokuthi kuthuthukisa amabhizinisi akobulawo nalawo amalutshana khona kugcina kungaphumeleli.
Yes, ungananzela ukuthi njengoba ngisijoin vele amabhizinisi akobulawo nalawo amalutshana khona afike khona ngazathola ukuthi lezi ndaba abazivukisa laphana ezinye vele zabe zisuka zigadele lezi ezivela out abaqashi befuna ukuthatha ama-orders abo sebethatha futhi kwanala makhampani avela ngaphandle. Yikho kujala ukuhlupha ngoba nxa uvele kuyikuthi imali yakho iphansi le marketing yakho iphansi abantu abathenga impahla zakho baphansi athi lo soze impahla zakho abantu abaningi abazifuki kakhulu sebeyathenga kakhulu impahla ezivela phandle. Kodwa ngamalutshwana nje singatsho ukuthi hhayi bakhona la abazadobhadobha ngasenesisik.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla seBulawayo Progressive Residents Association kanye leZimbabwe Congress of Trade Unions, sixoxela ekoBulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Inhlanganiso eziphathisa abantu abawelwa ingozi yezulu lesiphepho elecyclone Idai eManicaland zithi ziyaqhubeka ngemizamo yazo yokunceda laba bantu njalo zithi iningi selilutholile usizo. Lanxa kunjalo zithi kusakuningi okumele kwenziwe ukuze abantu laba baphathiswe babuye bazimele njalo ngezabo. Iningi labantu laba lakhukhulelwa imizi lalahlekelwa impahla yonke. Sixoxele umqondisi we-Methodist Development and Relief Agency umnumzana Clever Thabaziba wachasisa okuningi ngalolu daba.
Hayi, lezi nsuku kukhanya ngathi soku right abantu sebethula ukudla impahla lokhunye ama-roads sebevulile amanye ukuthi abantu bakwanise ukuhambisa ukudla.
Lukhona uncedo eliluphayo yini oluqondane lokwenqabela imikhuhlane engaqhamuka nje efana lecholera, omalaria leminye?
Ye, akhona amanye ama-organizations bayenza khonokho njengama-Doctors Without Borders bakhona khona ngale yibo ababona ngendaba ze-health.
Lapho selihambe khona singathi baya kuthola mpela ukudla abantu bayaluthola lonke uncedo abaludingayo.
Ye, abaningi sebethola uncedo.
Inxali khuluma labo bathini kukhona okunyabasilela ngakho?
Okune obakufunayo ikudla ngempahla.
Bese sike sezwa uhulumende sithi yena kwezinye indawo abantu bazahle besuswe khonapho bedingelwe ezinye indawo zokwakha kakutsha. Kuyini eselikubonile? Kuyenzakala yini lokho? Kumbe abantu bayabiselwa lapho ekade behleli khona?
Hawu, ukuthi babisele abantu izinye indawo kazisahlaleki, kugcwela amatshe. So indaba leyo ukuthi uhulumente ibadingele okunye yenye indawo yokuthi bahlale kungaba ngcono.
Ukuvuselela i-infrastructure esingathi okuthabaleleyo, ukuvuselelwa kwezitolo, kwezikolo, amakliniki, izibhedlela, kuyakhanya kuyenzakala liyakubona?
Kuyenzeka ngoba ama-organizations, ama-NGOs amaningi bakhangela khonokho, especially kuma-schools.
Mazwi bani ongathanda ukuwatshiyela nje uZulu weZimbabwe?
Hayi, ngithanda ukubonga abantu beZimbabwe. Sabambana sibili ukuthi sincedise. Ngithanda ukuthi ngibonge even ama-NGOs labo abasebenza eChipinge leChimanimani. Kuyenziwa umsebenzi omkhulu kakhulu ukuncedisa labo abawelwa ngengozi ye-cyclone Idai.
Lo ngumnumzana Clever Thabaziba, umqondisi wenhlanganiso ye-Methodist Development and Relief Agency.
We'll be right back.
Go Live Talk lamhlanje sihlaziya umumo okhona elizweni kwezombusazwe la kwezomnotho. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650180 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inani lasebefele ekudubukeni kwamabhomba abethiwe emzimbeni yamalwecacha azinikela ukufa labantu abaningi kwele Sri Lanka selingamakhulu phose amathathu 290 kwalimala kakubi abangamakhulu amahlanu. Amabhomba la adubuke ezinkonzweni kanye lemaweteleni edolobheni leColombo endaweni eziyisithupha, kodwa akulaqembu elithela phuma egcekeni ukuthi yilo elenzwe lokhu. Obekuqondiswe kuzethekeli ngalesi sikhathi sekhefu lephasika ikakhulu amakholwa esiKristu. Idolobho lePorak kwelePhilippines lihlaselwe ingozi yokuzamazama komhlaba namhlanje ekuseni. Batshona abantu abambalwa, abanye bagqitshelwa ngokudilika kwezakhiwo. Isilindo sendizamtshina eseClark International Airport esedolobheni lelo sibikwa sihle savalwa. Abamakhampani abomakhalekhukhwini esigabeni sangezansi kwezekazi le-Afrika iSADAG bathi kuqakathekile ukuthi babe lenhlelo zokulondoloza impilakahle yezisebenzi. Kungakho behlangana minyaka yonke ngalesi sikhathi sePhasika selokho yasungulwayo limidlalo yomnyaka ka-2013. Besiba lemncintiswano yeSADAG Intermobile Games ngenjongo yokuqinisa imizimba. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Owalonyaka umncintiswano owenzelwe eReserve Bank Sports Club eMeboreni eHarare ubukhokhelwa ngabenkampani kamakhalekhukhwini eye Econet Wireless phansi kohlangothi lwayo olwe-Vitalize Wellness. Ubuye hlokaniswe waba yimihlobo emithathu yemidlalo ebalisa inguqu, ibhola labesifazane lokuqaga, inetball kanye lebasketball. Umqondisi weTelecel Zimbabwe uMnumzana Nkosana Dube ulandisa ngale midlalo yokuqinisa umzimba.
Uthole ithuba lokuhlangana outside the work environment to get to know each other better. Le cohesion emsebenzini kuyanceda. Kuyanceda ukurelieve stress.
Uthungamirai Matongo ngomunye wabasakhulayo ophatheke emdlalweni wenguqu ekuqembu lenkampani yeNet1. Yena ulandisa ngokuqakatheka kwale midlalo kibo njengesisebenzi.
I-exercise iqakathekile sibili ngoba nxa likhangela ukudla esikudlayo these days ufuna ukuthi umuntu abezinakekela in terms of ama-exercise. Isikhathi esiningi umuntu kuyafuze abegijimegijimegijimekwenza ukuthi ahlale njani ahlalele.
Kwasekelwa ngomunye njalo wabadlali abekade bephatheka kule midlalo eyenzelwe kuleli uBhekisipho Mbambo, yena osebenza kunkampani ye-Econet yona ebephatheka layo kule midlalo ye-Intermobile Games kuleli.
Kuqakathekile especially ezisebenzini ukuthi bengajoni ingqondo zabo zisemsebenzini isikhathi zonke. Kuyenza ukuthi bejabule benza nikho singabi lama-sport kuphela, kuyenza ingqondo layo ivuleke ngezinye izinto ezingasomsebenzi. Lobudlelwano obunye sometimes obe business.
Isiphathamandla se-TNM Malawi uMnumzana Sebastian Nkosi uthi sekulomahluko selokhu balusungulayo uhlelo oluqinisa umzimba.
When we realized that we were focusing very much just on profits and profitability and
sathi ngokunanzelela ukuba inkampani eyayiqakathekisa ukuthola inzuzo ethe xaxa, sakubona kufanele siziqakathekise lazo izisebenzi eziyizo ezenza yenziwe leyo nzuzo. Sakubona kuqakathekile kakhulu ukuthi sinakekele izisebenzi hathi ngokubatholisa iholo elithe xaxa kuphela, kodwa lakwisigaba sezokudla kanye lesokuqinisa imizimba yabo. Yikho kwaba yisisusa salolu hlelo.
That's what started this.
Uqhubeke ethi sekulomahluko okundlela izisebenzi ezisebenza ngayo uNkosi selokhu balusungulayo lolu hlelo nyakenye. Le midlalo iqhutshwa kulandelwa isinqumo esathathwa ngomnyaka ka-2009 lapho kwavunyelwana khona ukuba abamankampani abomakhalekhukhwini lezencingo zokukhulumisana ezwekazi le-Afrika bamanyane ukuqhuba imidlalo njengendlela yokusungula ubudlelwano obuhle phakathi kwezisebenzi zawo kanye lokusungula inhlelo ezisekelayo lokho ziqondiswe kuzisebenzi ukulondoloza impilakahle yabo kwezokuqinisa imizimba. Kungakho abamazwe angezansi lezwekazi le-Afrika ephatheke kule imidlalo, ikakhulu abasemhlubulweni owe-SADC aphatheke kule midlalo agoqela eleMalawi leNamibia. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Iningi labantu abathinteka kumbhoqazwe we-Go-Ground lithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele axolise kuqala. I-Commission ye-National Peace and Reconciliation Commission kungakagejwa amathambo ababulawa kulesi sehlakalo. I-commission le ikhangelelwe ukuthi izaqala ukwenza umsebenzi esiphepha itsholotsho esabeleni seMathebeleni North kusukela ngoMgqibelo. Ake sizwe uGibbs Dube weStudio 7 exoxa ngodaba lolu labalandeli bomthakazo weStudio 7 kanye lomsekeli webandla leZANU PF uMnumzana Joseph Chuma.
Kulabantu bethu abaningi abagcitshelwayo kuma-graves labantu ngama-mass graves bekhalelwe ngabe uhulumende uyayenza ukuthi uzakuvumakala ukona abantu laba bakhitshwe wenzele ukona iyihlobo zabo noma sho ngamathambo bengcwabe amathambo abo ngendlela eyosiko lethu epheleleyo ukwenzela ukuthi labo umoya yabo ibhodle lalabo abahambayo umoya yabo ilale ngoxolo. Pho-ke ngibona ngathi njengoba nangu uhulumende lo omutsha i-dispensation isikwenzela kubona ngathi yinto enhle kakhulu okumele ukuthi ngabe sonke sifake amakhanda ukubana siyibumbe siyakhe kuhle iphelele ibe yinto ezagcwalisisa izifiso esazivele silazo njengabantu abalahlekelwayo.
Sesilomlaleli silobaba-ke uMdolomba.
Hawu ndaba zazinambona kungcono ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kwemhlokoneyo yomibizibizi amaNdebele namaShona ngoba kungananzela ukuthi esikhathini esiningi kunokukhombana ngeminwe thina sinze sibakane kodwa lokukhombana ngeminwe lokungazwani phakathi kwamaNdebele namaShona ungasholi benhle okumele izakaleliswe kungabangahlala phansi abakhulukukhulumisane abantu baxolise labo okumele baxolise kuzasinceda ukuthi nathi sihlale ngokuthula elizweni.
Kodwa vele esintwini amathambo omuntu agejwa nje kumbe kuhamba njani?
Hhayi nzima leyo baba le hhayi asikaze sikuve lokhu.
Sithathe ke ubaba uBatswayi. Batswayi kunjani baba?
Ngikhona linjani nani ngoBatswayi. Wakuqala engingakutshoyo ukuthi indaba leyi abantu bangayithathi kancane ngoba ayisiyo ntombi imuvi yabukelwa ngabantu, yinto eyenzakalayo abantu bebulawa. Thina sakubona konke lokhu abantu abakuzwayo ningasebe kuzwa kuma-WhatsApp langathingathi nasasikukhangele njalo kusenzakala ebantwini. Esingakutsho ukuthi njengoba i-NPRC le ikuthiwa siza kuya buzisisa, isifiso sambeke ukuthi kabahambe ezigabeni, abahambe kibonkayi, abahambe kibolupane, kibotsholotsho, kibobhalakhwe, kibokhezi ngapha ezindaweni lapho into le yenzakala khona, kungahanjwa emaweteleni. Akuhanjwe ezihlahleni emaguswini khona ngale bayekuzwa into eyenzakalayo abantu abayiba bayibonayo babatshele ukuthi kwenzakalani ukuze inhliziyo zabo zibhodle.
Sithathe-ke uReverend Edson Dube.
Uyabona Mthembo, ngitsho esintwini nesikhathi singakuthatha kakhulu abantu babevale ngokuthi Yesu Kristu Yesu Kristu. Asibuyeleni esintwini baba uMthembu, isikhumba somuntu asichaywa elangeni. Kuningi kakhulu esekuphambanisekile ngoba umuntu yena ngokwakhe udalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Kodwa ngesizathu sona lesi sokuthi amathambo abo alokhu esegcekeni kuze kufike yonke leminyaka esiphila kiyo. Kuyokhela sekusibangele inzondo enkulu evela kumlimi. Ulaka lukamlimi seluhlala luphezulu kwethu kokuphela ngokwehluleka ukuthi nje silungisane thina sodwa, sihlale phansi, siqolisane, siqhubekele phambili ngobuntu bethu. Khona lokhu nje kodwa yikho kungani kuyasithika, angazi ukuthi khona kathi kusuka kuthini.
Labo ngabalandeli bomsakazo weStudio 7 kanye lomsekeli webandla lezanu PF bebexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona ebulenjini wobe Facebook ukukhasi le VOA Indebele. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha impumelo yemidlalo yesigaba seCastle Lager Premier Soccer League edlalelwe yona edlalwe namhlanje emini.
Amaqembu omdlalo wenguqu amakhulu elizweni laseZimbabwe athele Highlanders lile Dynamo saqhubekela phambili eqhuba nzima emidlalweni yalonyaka yesigaba saphezulu seCastle Lager Premier Soccer League. Iqembu leHighlanders linqotshwe nge-1 kanyanga le-triangle emdlalweni oqhutshelwe enkundleni Papa Fields okuyimpumelo yetsho ukuba abafana bebhoso balemiklomelo emibili kuphela ngemva kokudlala imidlalo emine. Ekhuluma lentathela izindaba zemidlalo, umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uphinde njalo wakhala ngokungalungiseleli kuhle kwabo imidlalo yalonyaka.
Into esegcekeni kubana namhlanje libengasolanga lethu. Siyenze konke okukhangelelweyo emdlalweni wenguqu kodwa sehluleka. Sathola la mathuba kubana sihlohle angafika mathathu mbamane. Sehluleka kubana sihlohle kodwa usuzo kumqoka yikubana siqhubekele phambili silungiselela. Njalo enye into engibona ngani iyasikhathaza yikubana isikhathi esasidlalisayo nge-preseason sokukhanya bafanele ukuthi hayi thina asikaqini.
Nakwelinye icele umqeqeshi weqembu leTriangle uTaurai Mangwiro uthi banqobe ngoba bengazange belesabe ngitsho la kancane iqembu leHighlanders.
Into engibona ngazani yenze sanqoba namhlanje kubana namhlanje sikhiphe ibhathi elenhlonipho kwaHighlanders bathi angcono namhla sifike sinqikelana labo. Lokhu wasisebenzela senelisa ukuhlohla. Ngemva kokuhlohla njalo siveze imvimbi savala kakhulu noma iHighlanders kade biya kithi umdlalo kunzima kodwa sisebenze gadala la kubana iHighlanders ingasihlohli.
Emdlalweni odlalelwe esigodlweni enkundleni iRuvaro iqembu leDynamos lalo limutshwe nge-1 kanyala iqembu leHerentals okuyimpumela yetsho ukuba leli qembu lemiklomelo emithathu kwimidlalo yemine eseliyidlalelwe onyaka. Komunye umdlalo odlalwe namhla iqembu leManyika Diamonds litshayele Mushawani Stars nge-1 kanyala emdlalweni wamaqembu angenelwe onyaka kusigaba saphezulu. Kusenjalo iqembu eliphakamise isicoco nyakenye leFC Platinum lindize lahlala phezu kwengalane yemiklomelo ngemva kokunqoba eliwenzele wange ngomgqibelo nge-2 kanyala. Iqembu leFC Platinum lile miklomelo elithumi ngemva kwemidlalo yemine. Iqembu leWange leChicken Inn nabengene kumidlalo yeviki lesine kuyo wodwa benqobe kuyo yonke imidlalo emithathu ebisidlalwe phambilini kweKF lePhasika. Kodwa lesi simo siguqukile ngemva kokuba iqembu leChicken Inn lalo linqotshwe nge-1 kanyanga leNkezi Platinum Stars ngolwesihlanu. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Kulabantu abalichumi lantathu abafele engozini yomgwaqo ekuseni namhla ngemva kokungqikilana kwekhombi lemota encane yohlobo lweHonda Fit duzane leHeadlands. Inkampani yeZimbabwe International Trade Fair isasemaphethelweni amalungiselelo ayo ombukiso wokuthengiselana oqalisa kusasa usiyaphela ngomgqibelo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikho napha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.